ngibona ngathi ukwenza lokho kungenze ukubana njengobana kule campaign emazweni amane ukuthi abantu bangabhemi. Kungaba yikuthi okuthiwa idemand le ekayikho iyehla, so abafuni ukubhema igwayi balutshwana. Ngibona okungaba imbangela khonokho, ngoba yonke into nje nxa ithengiswa ungabona iprice isehla. Either silime kakhulu sedlulisa singaplananga, kumbe akusela muntu ofuna ukuthenga. Ngibona lapho kuthi wena le nani amakheji akutshwali lehlile kakwehlanga kangako akutshwali lokhu ithink is normal nje ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi izulu liyabe lingananga kuhle, njalo izinto ezisetshenziswayo ziyabe zingaphumelelanga ukutholakala ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa entengweni lapha kulapho engibona khona mina ukuthi khona lapho kulodubo khona, ngoba xa kuyukuthi sokunjalo futhi ukuthi akusela demand, akusela abantu abaningi ababhemayo.
Pho-ke kumele kwenziweni kwezethi kuthengwe okuningi?
Ama-SQ asithi diversify. Ngokwabo lokulima into ingasela nzuzo. Yikho ama-farmers must actually benze i-research bakwazi ukuthi into le vele iyangaphi. Kungcono ngenze okunye ngendima yami le kade ngifuna ufake igwayi, ngoba nxa igwayi lingasadengwa ngendlela right fake okunye kuzathengwa ngcono.
Ukuthi kambe bengenzani abalimi abaningi okungani kungabanika imali?
Akuthwali izilimo nje zonke zilemali ngenxa yokuthi ezilimo nxa ze-exportwa noma asithi umumbu wona lo sibilolinywa nxa umningi anti akwazi ukuthi kule nkomo lapha le nguluka izifuyo nje ezifuna ukudla okulungisiweyo. So kulezi nsuku vele anti bekushota izinto zona lezo bezishota ngenxa yokuthi khona umumbu olinywa umlutshwana. So abantu bangashiya igwayi nxa yokuthi asisabhadali, balima okunye okubhadalayo.
Ye, singathi-ke kwele mandebeleni bangalimani bolaba abantu nje njengoba igwayi lingavumi khona ngapho.
Lapho kuvela igwayi, lapha alikho igwayi, lapha kumele kulinywe amabele onyawuthi laba la labophoko. Kulezi ndawo ezivunywa ngumuphi nxa kule irrigation, but into eziningi lapha izulu kalikho kangaka. Njengobani ubona nje lalo nyaka e-Mid-South ngapha vele akuzange kube kuhle, noma selike lana kade sibathi liphuzile kakhulu. So ngapha sibili kufuneka nje abantu abazafuya izinkomo, izimvu, imbuzi, akulinywa kakhulu kulele langapha. Ngaphandle kokuthi sibe lama-irrigation scheme, njengobana kwakukhulunywa ngezambezi water laphana, nxa engalethwa nje iqumi isuka khona le ebhinga khona le charge efika e-Bidebridge. So abantu along that pipeline would really be well to do, ngoba amanzi into eqhakathekileyo.